vele ukuthi kule kubuye imali lenja izithu singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kwekwathi kwangathi kuyama sananzela futhi ukuthi le ntengo lapha nxa uthe intengo ama-prize ezitolo lawo sibananzela ukuthi hhayi la le mali ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezisuku ezidakashelo ngathi kuqansile kodwa ukuqansa kwakhona kuye kuningi kuyikugaba abantu bezitolo okuthi umuntu uyafaka iprize yakhe ngeyesidola nawo nizothenga ngeswipe uzothenga ngezithi abakwenzayo ukuthi ababe asalandeli i-rate leyana efakwe i-RBZ ilusu besibanani
Ibhangale RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani lezigi elitholakala elizweni njengoba abantu bemukele ukuhlela imali likubona njalo.
Ngakhangela imbali sibuyele emuva usube sasibalalo kubobhondi laku-RTS ukuthi sasinazeke ukuthi i-RBZ yayisuke iprint imali beningi ngibona ungathi nxase i-RBZ ingabuya ngaleyo ndlela mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe ningi nezike naleyo ebantwini bongufulada eqinisweni sahlala leyo fashion igcine futhi isinto zamandla so-ke engxenye bona be-RBZ badingela bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle ngoba bengagcwalisa leyo mali iqiniso yokuthi imali yabaningi siqothana le mpahla engxenye ezithuthwana ezithile i-inflation iyakhansa
ukumiswa okubhadala kwama-bank charges kuma-transactions wonke aphansi kwe-$10 kungaphathisa uzulu na
yes sibona ungathi kuzasifetha kakhulu ngoba eqinisweni into esibulalayo kathesi emabhenki lapha yindaba enale yama-bank charges ukuthi ungafe nithatha imali usudlele thatha imali usudlele uthole ukuthi ekuthineni kwosuku umuntu imali ayiholayo phose iphose hafu yemali iqinisithekwa ama-bank charges ngibona ungathi leyo yimuvu enhle kodwa-ke kusika ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhi yedlula i-$10 ukuthi imuvi yakhona iqondile but ngibona nga $10 iyabiloku incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye layo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile kodwa imuvi yabukeka sibe yinto enhle xa kunazela ukuthi ama-bank charges abebulala abantu kodwa-ke i-RBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhi futhi iye phezulu ukwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema-bank zingahi phela singakhohlwa imali nxa ivele uyihola kumbe uyifaka ebhenki iyazivele isile tax abantu bayatheksa xa behola izimali manje kuye ema-bank futhi abebekuhlahleli ugcine ngayo umuntu esebenzela nje ama-tax kulokuthi laye aphathe imali yakhe
ukuhlaliseka kwemali okukhulunywayo RBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki
kuzabanzima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulume loko kuqala ukuthi siloshipho lwaba-bank charges okwesibili futhi esakunanzela ukuthi imali ngayizimdenile laphana abantu bangathi esabasathandi kakhulu ukuba behamba besiye emabhenki besiyalayina besiyakwenzani